Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Azomuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlaka 20 kunhlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla le MDC ele National Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ukhanya ngani abantu bekhalela ukuthi uPresident Chamisa akhe iqembele ngani liqinile seliphumile manje akula ongabe eseselo kumangala ukuthi ilize liye leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Isisindo semali yohlobo lwe RTGS dollars qhubeka siwohloka lanxa imali le iqathaniswa le dollar leMelika.
Asazi ukuthi rate iza kufika ngapi. Ukusimuthisa ukuhla engxe 1 is 100, asazi. So kuye sabisa sibili.
Kuhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqhakathekiswa ezikolo, namhlanje siqhubeka sixoxa lo mnumzana Strike Mkandla oyisiphathamandla sebandla lezaphu.
Lapho kwaliwa khona okuzwayo umuntu sehulungu lephezulu emashonal endiwe kusiza ngapha ukuthi ngoyo kusiza phansi la. So izaphu yiyo elwayo emashonal endiwe. Sizana kanje sifika emashonal endiwe. Aphelela lempumala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla leMDC ele National Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Abanye abasekeli baleli bandla bamukele ngenjabulo ukukhethwa kwenkokheli le eza kuba njalo ngamalunga edale lokulingiswa ele cabinet kumbe ishadow cabinet ngesilungu. Abanye ngabasola abakhethwe labo ngoba bengelasikhathi belezikhundla ebandleni njengalokho okuthiwo yisisekelo sebandla leMDC. Labo ngababalisa igqwetha unkosazana Fatsai Mahere wancintisa ezimele kukhetho lwedluleyo efuna ukuba lilunga ledale lephalamende kodwa wanqotshwa osephiwe isikhundla sikanobhala wezemfundo. Lo mnumzana Daniel Molokele oseza kuba isikhulumeli sebandla. Abanye abaphiwe izikhundla nguChamisa babalisa umnumzana Douglas Monzora oza kuba umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Lo mnumzana Elias Muzuri oseza kuba ngunobhala wezabelo. Phansi kwesekelo sebandla leMDC uChamisa ulamandla ukukhetha linkokheli egcwalisela leyo eyakhethwa kumhlangano weCongress. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolo daba.
Abantu abatsha uhlanganisela uAdvocate Mahere ongusecretary wezemfundo, umnumzana uJacob Mafume usengene ku-elections, kubuye kube lo former vice president ukomitshe usengene usebenzela ku-directorate ye-ofisini kapresident uNelson Chamisa.
Kwezokwethulwa kwemibiko lapha sibone kungena umnumzana Molokele.
Yeah. Kungene u-Honorable Daniel Molokele, siyamazi ukuthi nguwe wange, ube ngu-former vice president we-Zimbabwe National Students Union ezinasu, njalo siyazi ukuthi kungena kwakhe e-parliament usebenze kanzima esewange ukuthi athole isikhundla lesakuso manje.
UChamisa uyabathemba mpela abantu abakhethileyo laba, uthi yilo iqembu azanqoba lalo.
Ambrani confidence ekulu njalo badinge sazi ukuthi uzama ukwakha iqembu angena nayo uhulumende elimncedise ukuthi ilizwe liphumelele sekakahle. Ngibone ngani njalo okunye okusegcekeni ukuthi nxa sikhangela imbiko evele ebantwini manje kukhanya imbiko leyitshengisa ukuthi banengi abantu abakuthabelayo lokho kwenziwe ngupresident Chamisa xa sikhangela amabizo lawa awafake ezikhundleni.
Umnumzana Douglas Monzora sizwa kuthiwa uphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamabhalane obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Bakhona bathi ube mele aphiwe isikhundla esiphezulu kwalokho, ungathini ngaleyo mbono?
Akulazikhundla eziphezulu kwezinye kubandla le-MDC. Upresident Chamisa wakha ibandla labantu abalinganayo bale misebenzi efanele yenziwe ebandleni. Kukho umsebenzi ophiwe ubaba uMonzora, mbona umsebenzi oqakatheke kakhulu, njalo siqhubekela siya phambili uzoba ngumsebenzi ozaqakatheka kakhulu, ngoba siyazi ilizwe laseZimbabwe lilwisana nokuthi sithole ubudlelwano obuhle lamanye amazwe.
Mazwi bani ongathanda ukuwatshiyela abalandeli benu?
Abalandeli be-MDC lamaZimbabwe nonke jikelele fanele ananzelela ukuthi upresident Chamisa usezimisele ukuthi sibange sitshe sesingena kuso sesizoqhubeka ilizwe silise phambili, sincedisane nezwekazi le-Afrika ukuthi silungise indaba zenotho, silungise indaba zokubuswa kwelizwe libuswe kakahle. Ngakho bangalahli themba, kukhanye ngani abantu bekhalela ukuthi upresident Chamisa akhe iqembe lingani liqinile, seliphumile manje akula ongabe eseselo kumangala ukuthi ilizwe liya leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseLondon. Ngameli Emerson Mnangagwa okole Mozambique emhlanganweni we-US Africa Business Summit usekhuthaze amazwe ezwekazi le-Africa ukuthi asebenze ndawonye. Umnangagwa utshele onozindaba ukuthi ube lomhlangano omuhle kakhulu njalo othembisa ubudlelwano obuhle lelemelika ngemva kokuhlangana lesiphathamandla sikahulumende welemelika umnumzana Tibonaki. Kodwa uNagi yena uthe utshele uMnangagwa ukuthi kumele amasotsha abulala abantu nyakenye lasekuqaleni komnyaka wonalo bajeziswe. Eloba ebulenjini beTwitter, uNagi uthe uphinde watshela uMnangagwa ukuthi kumele abe lenhlelo ezibalulekileyo ezokuvuselela umnotho welizwe. Idola leZimbabwe seligugudeke lafika ezingeni elibi njalo abantshintsha imali emkambo wensitha kulezi nsuku sebethengisa idola leMelika elilodwa ngama-RTGS dollars alichumi kusiya kwalichumi lanye. Kunsukwana ezedluleyo idola leMelika elilodwa belithenga ama-RTGS dollars aphakathi kwayisithupha kusiya kwayisitshiya kalombili. Ukuwa kwedola le-RTGS lokhu kudale ukukhwela mahlayana kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo osekubangele ukuthi uZulu adle imbuya ngoluthi. Isinkwa lanxa singatholakali ezitolo eziningi sesiyi-6 RTGS dollars kwezinye indawo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Kuyesabisa mumzana, kuyesabisa especially because kukhanya ngani abaphathi be-economy abala idea as to how to address the problem. In addition, kukhanya ngani they are not in agreement amongst themselves. Umangunji ukhuluma okunye, uMthulincube ukhuluma okunye ukuthi how will they provide a solution. So asazi ukuthi rate iza kufika ngaphi. Ikhisimusi sizakudla engxe 1:100 asazi. So kuyesabisa sibili.
Kuyaphetha ngani okuyinto lokhu Manduna?
I think into primarily eyenzakalayo is a crisis of confidence. Abantu abala mashua lale mali RTGS. So because abayifuni, baya belokhu bengathola ama-RTGS, they are quick ukufuna ukuwatshintsha into ama-US dollar or other currencies. So atshone loser i-value ama-RTGS lawa. The other matter ekhoza le lack of confidence. As you can see, ama policy makers wethu bayatshintsha ama policy every month, so akula certainty ku market. 1 month bayasitshela ukuthi hayi abalethi i-currency entsha, next month sebetshintshile, Zimbabwe is getting a new currency. So akuna umuntu ole confidence ukuthi what will happen from 1 month to the next month with the current policy makers esilabo. So into lezi combined ziya undermine i-currency yethu, yikho libona lokhisiwa. So noma bengalethi i-currency yentsha, izalandela i-same process as this one and previous currencies before this eswazamileyo.
Uhulumende uthi i-inflation isifike ku-97.85%. Owake waba ngumphathintambo wezemali umnumzana Tendai Biti uthi i-inflation ikubo 500% khonapho. Kuzokuthi umnumzana Steve Hank oyingcweti kwezenotho ohlonitshwayo emhlabeni jikelele, yena uthi i-inflation yeZimbabwe isidlule kancane kubo 300% khonapho. Wena ngokubona kwakho i-inflation ingapi?
Inflation ikonke amafiga lawo akhulumelayo, ngoba it depends ngema-calculations akho. And all these individuals basebenzisa ama-methodology atshiyeneyo. I-RBZ ile methodology yayo, which is what produces ama-figures lawo of 97%. Kodwa ngathi mina eyami ifiga ngiyakhangela estratini uthi yini okwenzakalayo, ungakhangela isinkwa ukudla and kuyakutshengisa i-price inflation ukuthi ihamba njani, and from there you can also see le rate lethu ukuthi litshintsha njani. I suspect mina the figure of 250% is more accurate than i-97% leyo.
Alo-ke ngumnumzana Kelvin Manduna ocubungula ezombusazwe njalo uqhuba izifundo zakhe zaphezulu eze-PhD e-Howard University khonapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Iningi lezalwane zeZimbabwe eselihlala kwele Bhilitane lithi ukubaleka kwele Zimbabwe ezakwenzayo zizocela ukuphephela eNgilandi kwaziphakamisa ngoba sezenelisa ukufunda lokuthola imisebenzi njalo bayavunyelwa ukusebenza, kukanti iningi labo sebeyakhile sebeze bebe lemuli khonale emazweni. Intatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esebhilitane.
Ukucela ukuba isiphepheli bekuyiyo indlela iningi labantu baseZimbabwe elangena ngayo kwele Bhilitane. Lanikwa incwadi zokuhlala kanye lokugcinwa nguhulumende laphiwa lezindlu zokuhlala. Unkosikazi Lilian Moyo ngomunye wabangena ngale indlela eNgilandi uthi uba isiphepheli kwamnceda kakhulu.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisa ukungenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli, ngahlala isikhathi eside izinto zingalungele. Uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga, khona manje ngihlalele ngilabantu abamathathu.
Umnumzana Themba Jo omunye njalo weZimbabwe uthi uhulumende weBhilitane umtshayela ihlombe.
Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe. Ngafika lapha ngamukeleka kuhle, ngihleli ngikhona lapha. Selokhu ngafikayo angikaze ngibuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa. Sengile muli yami khonapha, ngathatha unkosikazi ngowase-Uganda, sesilabantwana bangu-4.
Unkosazana Beauty Ncube osehlala edolobheni le-London uthi ukuba eBhilitane kumphucule kakhulu.
Ngafika kwele Bhilitane ngo-2004 baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcina endlini yenasa ngisamelele i-appeal yami. Ngawathola ke amaphepha ngo-2007 ngase ngena esikolo njengomuntu owayengafundanga, ngagcina sengifundela ukuba ngunesi. Sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana ababili. Usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli.
Noma nje ungayisibo bonke abacela ubuphepheli abahlukunyezwayo, iningi livame ukukhanda indaba zokuthi bahlukunyezwa ukuze baphiwe ingwalo zokuba iziphepheli. Kodwa ke kulabanye abathi bangawulandisela ababhekana lakho okwabenza babaleka elizweni, lawe uhlobona ukuthi lolu asilodaba lokuzicandela ukuthi umuntu athole nje ingwalo. Unkosazana Nomsa Dube ngomunye wabahlelwa ibunzima bokuhlunyezwa waze wadlwengulwa.
Ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngama-youth ezanu abalekela kule South Africa komakhelwane. Ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela ithikethi hamba ngaya kwale UK. Bangifika e-UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right. Ngangeke ngize nisebenze, ngangeke ngikwazi ukuthi impilo yami yakuphi, ngobe ngizoba nje into or bebezothiwa benaga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi mangihleli. So babona ngathi nampa sebesiza, sengingcono kakhulu, ngiyasebenza kuleli.
Umnumzana Phanyika Karimanzira wenhlanganiso ye-Right to Remain le-Raw ezincedisa iziphepheli kwele ngilandi ubonga usuku lokunaza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele.
Kuleli viki sinanza i-Refugee Week, ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha. Yebo-ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana. Sizaqhubeka sisebenza labo-ke bona labo, ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Kusobala ukuthi labo abacela ukuphephela kwele Britain baphiwa le ncwadi zokuhlala kwabasiza kakhulu empilweni. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umholi wenkampani yemithi yezibhedlela i-Natfarm, uMnumzana Newman Madzikwa, utholakale elecala lokukhweza intengo yemithi wagwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga ezilitshumi lane. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo wezemfundo ephakemeyo uMnumzana Amon Murwira usetshengise ukujabula kulandela ukuvulwa kwenkampani ezalondoloza inhlanyelo yenkomo kumbe isimen ngesilungu. Okwamanje ke sengilichiya ke ezandleni zabalaleli bethu. Lina ke balaleli bethu elisithumele imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Umuntu omdala njengomgwadi esibadila ngiba bafana abafundileyo bekhuluma ukuthi i-US dollar liqotshwa ngama-sanctions. Uyakhohlwa ukuthi i-US dollar aliqotshwa ngama-sanctions but liqotshwa ukuthi ukuthi asiproduce njenge-country. Siyenza ukuthenga i-foreign currency ixotshwa ukuthi siyathenga kasithengisi eZimbabwe. Fuze afundiswe ngabantu bezanu PF ukuthi eZimbabwe fuze sithengise lathi endani ukuthi sihlale sithenga.
Studio 7 wasakazi nyabingelela, sicela ukuthi lathi uma sifakile vela ama-recordings ethu bantu enkosi lowavule ngoba lowavuli siyafaka lezithule sebe silalele kodwa singawezwe dlalo. Nengumandla enkosi ngkwele eBotswana 90s ufisa nje ukuthi ngabe lizwe liyalunga nje kube le mali yakithi nje kumbe nxa yokuthi umungamelika akwanisa abeke intambo phansi anikeza abanye abakwanisayo ngoba thina lathi akukho mnandi kwamanye amazwe esithezi khona kwele Botswana kunzima. Ayisukuthi kulula seze kwala ibonakala ibonakala nzima uma uthi usasebenza subaleka futhi.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi, ninjani nonke? Hayi bantu bakithi, sibonile izwe eliyoka lishona lisiya phansi bantu bakithi. Hayi izimbabwe akuna kuphika bantu bakithi, kodwa leli lizwe kahle kahle lona lishota ngomongameli. Umongameli alinayo bantu bakithi. Inangakwa ngeke sithi ngumongameli ngoba ungcole kwayena okokuqala, ungcolile kwayena ulisela ungumbulali. So ilizwe lizo nobubelo kanjani yena inhloko yakhona kunguye ongcolileyo. Angithi ubaba omuzi kumele ukuthi kube nga umuntu oclean at least kube kungcono. Manje kokuqala nguye umbulali. So into enjalo abantu bakithi iba nzima kakhulu. And into yokuqala nokusela nguye otshontshayo futhi. Ba-rich la bantu be-ZANU-PF laba and batshontsha imali yonke ezweni, bayithatha yonke bayihuquluze yonke bayifake endlini zabo. Hhayi mina abantu bakithi angazi ukuthi ngabantu abanjani laba, bazalwa ngubani. Abantu baze befane bonke kungela ukuthi lo uzoba ngcono, befane nje bevumelana into eyodwa. Bheke ukuthi zibangekuphi manje, ilizwe liyatshona lele. Bona baphika bathi hhayi manje sekubonakala lapho esiya khona. Siyabona libonakala litshona lesiya phansi stilibelo kabebhizi lesho njalo. Ababulali labo abantu ababi plus abantu baya bayinyanya vele abafuna abantu abantu babanyanya babazonda okugawulela bochuma labo baba siyalinyanya madoda loba libhizi livula imlomele inuka njengenyoka la siyalizonda madoda silithande ngendlela ukuthi likhuluma into ezela ngqondo emphakathini lifundisane ingane litshontsha abantwana lidibeku likhulile kuphi abantu abenu. Abantu bangcono ngoba vele bafla bahamba phezulu njengenyoni. Itabethi wayekuphi madoda? Aze inhliziyo zethu zibuhlungu ngicayeka abasithukani siyabonga abalaleli. Kodwa zamani madoda ukucabanga kahle. Uchuma licabaye kahle likhona into lengqondo madoda. Selikulile siyabonga abalaleli banithanda lonke nithanda lonke emahlabeni ezulu.
Hayi thina sibe nokuba ngconywana. Kodwa sigala abantu bakithi ngelizwe into ezenzakala elizweni abantu bakithi yizo ezisenza sihlale sikwazi ngemuli zethu ukuthi zivuke kanjani, zilele kanjani, zishone kanjani. Into esenza sibe silokhu sibhizi sikhuluma lana sifuna ukuzwa ukuthi abantu bakithi bashone kanjani abantu bakithi. Akusiko ukuthi siyathanda ma singazwanga ngempilo yabo. Sizwa sinosizi kakhulu ma uzele kuyahela mpela ukuthi esh manje sibethu akunamagesi, indlala. Kodwa zona iziphatha amandla zethu azizihluphi, azizikhathazi. Sithi sidla phasi njengenyona akekho umuntu osiholelayo ukuthi sizodla sisude. Hhayi sithole nzima abantu bakithi. Loba nje inhliziyo zethu zibuhlungu kodwa hhayi ngelinye ilanga sizoxola. Kodwa kudala ngoba liyazibona vele azinandaba nathi, siyaziphandela. Apa bafowethu bashonele egangeni. Suka kuzwisa ubuhlungu abantu bakithi ngoba bebalekela yona le nto esekhaya. Into sisixoshela izulu.
Awasalabanani balaleli. Nabasakazi ngiyalibingelela lonke abantu bakithi. Igama lami nginguVodloza owaseManama eGwanda. Ngiyajabula kakhulu ngomsebenzi wenu basakazi elisenzela wona thina singumphakathi. Ngithanda kakhulu indlela izindaba zenu elizikhipha ngakhona. Indaba zenu lizikhupha njengokuba yonke into yenu elikhulumayo nje zonke izinto elizisakazayo lisuka lizihlolisise zinge okweqiniso zonke. Ngithanda futhi ukulibonga kakhulu ngezinhlelo elisinikeza zona insuku zonke. Siyaqhubeka la silandelela u-Studio 7. Ngithanda kakhulu indlela elikhuluma ngakhona ngembali ekazaphu amalanga lawa okuyimbali evele ifihliwe yavele yafihlwa ukuthi ingayazakali ingabi khona ingasakazwa noma yikuphi womsakazo ezweni laseZimbabwe. Kodwa siyabonga uStudio 7 ngoba ukwazile ukuthi uxhumane nabalweli benkululeko abavekuvuyo uviyo nezipra nezaphu. Ngithi qhubekelani phambili ngomsebenzi omuhle ngenhlelo ezifana nalezo ukuze nolutsha lothi nabo bakwazi imvelaphi yabo. Ngiyabonga mina ngithi asiqhubekeni phambili lisinikeza futhi izinhlelo ezifana nalezo.
Hayi siyabonga Zulu kandaba elisithumele imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu +1 202 465 0318. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa kahle ezikolo. Sixoxa lohalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra umnumzana Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu.
so abantu bebizwe lonke babekhona kuzapha ngapha kulabantu bematerial and south osilindiza la ku-JZ Mall akulandawo engalamuntu ebhinga kulabo umntanga and so on. So ibizwe lonke belilabantu kuzapha zange kube yinto kusona iyangancane nomhluko ngancane njalo ngempi ngesikhathi sempi lapho kwaliwa khona okuzwayo kuni sehurungulo phezulu emashonalend west kusiza ngapha kubuthi ngoye kusiza phansi la so izaphu yiyo elwayo emashonalend west zange ngifike emashonalend west waphelela kempumala so yaze yathatha izindawo leziyana ngemva kokukhululeka kwelizwe so izaphu kazangibe yinto ematekelend yayiyinto yelizwe lonke
khona okwenza ukuthi batsho njalo ukuthi izaphu yayilibandla lematebeleland njalo ilokhu libandla lematebeleland kahle kahle kuyini
ukwenza kube njalo ukuthi babefuna khonokho ukuthi bona bazitshaye njengabantu abayimashonaleni bazame ukucitsha ukuthi izaphu yasemashonaleni and then okunye of course ukuthi abantu bematebeleland bebaningi kuthi ngoba babequma lapha besiye ezihambe bequma ifolo bebaningi njengeziqukalekeleo kodwa-ke labemashonaleni babebaningi to the extent ukuthi unongwe nalona abagcina beningi commander ye-army bathenga izipho and baningi abanye bayengichifo staff uzipra ngiyamkhohlwa lubawayengwemashonal so abantu abaningi abezitra top levels abevele emasukeni babekhona abantu belizwe lonke and then laba bezanu bafuna ukuthi ngoba bona babengagcinanga emathebeleni bafuna ukuthi batshaye abantu emathebeleni beyotshayele ukuthi inkungu vela khona bazame futhi ukuthi kuthiwe abantu abaqinileyo kuzapho abemathebeleni ukuthi but baqala babulala abantu abaningi emashonaland west ababebezie nakuzapha so lokhu yikuthi bazame ukuthi behlukanise ilizwe futhi bona baqine emashonaland izapho iqine emathebeleni ayisikho iqiniso lakhona ngoba kudala thina esasisakhula siyizapho sasikwazi ukuthi nxa ufuna izinto ezizwayo qonde ehighfield lapho kwakule zapho evuthiweyo khona esasizuza khona amaphepha avela kubogona kuzingu avela kubowawa sasiwathola emashonaland isiza ngapha kobulawayo ngude yaza weramba unkomo wayengumuntu welizwe lonke maybe yikho kwenza ukuthi bamesabe ukuthi uze umdilize kumele umenze umuntu wangancane kathi kathesi uzobe sithi hayi inkomo ngisaza zibawu umuntu owenziyisa zabaleka ekhaya ngumuntu onjani ngoba unkomo owaphuma ebaleka kulelizwe so kumele kukhangele khonokho ukuthi kathi nxa besigcinisaza zibawu kodwa waphuma ebaleka waze wayahlala endlando kweminyaka ngokalungiswa iyunithi yakhona kumele kubone ukuthi ngabantu babefuna ukuthi bamcoti ngapha besithi ngiyisaza zimbawu
lo ke ngumnumzana Strike Mkandla unobhala jikelele webandla lezaphu njalo engomunye wabalwa impi yenkululeko kusasa ke sigqiba inhlelo zethu zezaphu sixoxa lomunye njalo owalwa impi yenkululeko thiyani indlebe isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba kule mbono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwenkokheli ye-National Executive okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa isisindo semali yohlobo lwe-RTGS dollar siqhubeka sikhihlika yona intengo ezitolo iqansa silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje asidibaneni ntambama ngo-7:30 kumbe kusasa ngo-6:30 ekuseni.